Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 28 kuzibandlela 2022. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zebandla labo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso se-inflation siyehla kodwa abaningi bakhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bedale leSupreme Court. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula ikhulu 153 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu-4421 kuthi abahlatshwe esibili bangu-4783. Abahlatshwe esithathu bona bangu-251 kuphela. Inani labaphethwe ilumkhuhlane sikhuluma nje selehleli suka phezu kwe-50,000 ngompalakazi laya ku-7,073. Kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla eHarare izolo. Abane laba ngu-Emmanuel Zelas Kumbo, Erasmus Nyandoro, Prince Motebuka kanye loTendai Chigwada. Inhlanganiso yamaqwetha abamelayo iZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi abane laba bebegcinwe enkambeni yeHarare Central Police Station izolo ntambama lapho abetheswe khona icala lokubangela ubudlwangudlwangu. Ibandla leli belikhuthaza uZulu ukuthi avunule impahla elithanga namuhla okungumbala walo omutsha ngemva kokuguqula ibizo selichiyana lelithi MDC Alliance. Lomkhankaso uphansi kwesihloko esithi hashtag Yellow Friday. Umnumzana Chamisa labanye bakhe bathi bakhethe lumbala ngoba ulombiko welakusasa leZimbabwe elihle njalo elikhazimulayo alubana iCitizens Coalition for Change ite yangena embusweni. Sehlulekile ukuxoxa lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ugatsha lukahulumende olubona ngezamanani olweZimbabwe National Statistics Agency luthi isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe i-inflation sehlile kancane nxa kuqathaniswa lesomnyaka odluleyo. Ngompalakazi isilinganiso sokudula kwezinto nyanga ngenyanga okuthiwa i-month on month inflation besiku 5.76% kodwa iZimstars ithi sehle nge-0.42% kathesi ngozibandlela saya ku-5.34%. lolu gantsha luthi njalo inflation yalonyaka iza kwehla kancane ukwedlula eyanyakenye. Kusitsho ukuthi intengo ayisoze iqanse kakhulu. Kepha uZulu ukhala ngokudula kwezinto ezitolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ocubungula ezenotho umnumzana Ambrose Sibindi.
Siyayizwa le imbiko ethi yona i-inflation iyehlile eZimbabwe anyway izimstat. Kodwa ke wele ngxenye kwabantu abasebenzela emahofisini. Kodwa ke umuntu kazana ohamba estradeni khona okakuboni ngoba sikhuluma kanje kathesi intengo yempahla yenze sizisebenzisa nsuku zonke ezisincethayo nje ukuthi siphile ziqansile. Ungakhangela isinkwa sinje sesiqa kanti lesi around 200 bond ukanti sasi kubo 100 and something ukhangele bonke othukela abaqansile kancane ama services esiwatholayo ngakhangela izesa layo ikhwezile ama tariffs ayo so ke ukuthi kuthiwa inflation yehlile singazuzi kodwa kumuntu oku ground kumbe umuntu kazana uzayo ukuthi hayi naloko akunanzeleka kubona even sesibuya ngapha ku poverty data line sesikhuluma ngezeholo labantu uzananzelela ukuthi futhi into eliqiniswa ukuthi ngo December poverty data line imali efanele hole umuntu ophansi okugcina sibe lapho ungcinise ukuthi abaminzo ezingagcina umphefumulo lenyama kundawonye ibiwa around 50,000 khuluma kanje kathesi poverty data line ifiga khona is over 75,000 so ke nxa kuthiwa kwehlile akuzuse ukuthi baye bekhuluma ngani ngoba engxenye amasisi abajike kodwa ke iqiniswe ukuthi nxa usungena esitolo kathesi uthenga impahla ingazibambeki leyo liqiniso lakhona so ke lokho ukuthi engxenye inflation yehlile I think ku academic kakhulu kodwa eqinisweni ukuthi hayi abantu abakuboni ngoba bona impahla abazithenga ziqansile zikhwelile so iliqiniso likhona lelo elingelabanelwa lobalangubani
khona ukungaba kubangela ukuthi abantu bengasakhononi kumbe ukukhuluma nje ngodubo lokukhwela kwezinto ezidolo kungakubangelwa yini
well kuyisimanga ukuthi kanti eZimbabwe abantu badubeka kanje intengo yendlu yakhwela nsuku zonke intengo yama services yakhwela nsuku zonke abantu imisebenzi abalayo abantwana bayaxotshwa ezikolo abanye abantu besehle ukubhadala ischool fees abanye abantu behlela lokubhadala ama-rent lapho abahlala khona singayiqathanisa imali yethu esiyiholayo yalapha ibhondi yezimbabwe lale emzini emelika uzananzela ukuthi ngapha umkembo omnyama okuyibophela abalayo leyo mali nxa uyidinga sikhumula last year ibiku-19,000 and imali efana nayo 19,000 versus 100 khathesi imali efana nayo uzananzela ukuthi uyayithola kwampi kubo 22,023 kusiya kubo 25 kodwa ke le nto engezinto iyakhwela but abantu bezimbabwe bazithulela I think izizathu zakhona ziningi kodwa isizathu sokuqala ukuthi abantu bezimbabwe ababambananga yinto yokuqala ibandla elibusayo lezanup f lihlakaniphile selavulwa ngamaphatha okuninginingi kwagcwala iganga lonke osokusenza ukuthi abantu badonsele amnye idonse siyale amnye idonse siyale amnye idonse siyale khonokhwana yikuchitha abantu ukuthi bangabi lo mkhumbulo omunye yinto yokuqala okwesibili kulabanye la abantu esingathi thina abalamandla bale influence abangathi balokuganga okuthile abangamasela bona abantu futhi ngabantu abagangileyo labo abadonsa abanye abantu bahambe labo babanika into ezincane babamzela babamzela apho abantu bacine bethule okwesithathu sinanzelela abantu bayekade seZimbabwe sebefuna ukuba singathi laba ama-miners nala ama-miners ayokuthi amakorokoza bona abantu ahambe egebhu iganga lonke abantu abaningi ungathi yakhuluma ukuthi ahamba khona ngaye la uye gebhu abantu abaningi sebephatheke ukuthi sebedinga impilo ngendlela zonke ukuthi nxa umthole segangeni etshona egebhwa khona la abuye endlini yakhe kumbe ekhaya lakhe after a week so umuntu onjalo nxa ukhuluma laye lichanda kulaye kwenza ukuthi bangabambani bengadonsa indawonye
umnumzana Ambrose Sibindi uhlaziya ezenotho inhlanganiso emela abantu abathengisa esitaladeni iVendors Initiative for Social and Economic Transformation ithi sisungule inkundla kumakhalekhukhwini kumbe imobile application ngesingisi ejonge ukufundisa uZulu ngenhlelo zokuvota Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Edward Kapodogo.
Last week we launched an application voter mobilization. The application izonceda kakhulu abantu baphangela as ma-informal traders to provide critical information around electoral processes. And the application, the good thing about it, uyakwazi ukuyisebenzisa even using e-online or we using offline offline sessions. We are quasi also to ask or kubuza umbuzo ufuna kuyazi, which you don't know about anything about election. Then you get responses, and because we are siyazi abantu bapangela as informal traders, kunzima kakhulu kuti bafumane information, because in mainstream civic education sometimes haikwazi kufikelela abantu bayenza informal trading. So that application is going to help kakhulu.
Ungasichasisela ngomhlangano eliza uqhuba lezinye inhlanganiso elisebenza laso.
Ngomso 28 ka January 2022, Uvendors Initiative for Socioeconomic Transformation, together with UBVTA, Blue Vendors and Traders Association, sizoba sine mhlanganiso wama informal traders kunye nema solution holders alapa, with the aim to engage the solution holders, as well giving feedback of the survey results in two words, which is word 11 no word 17. So sizoba naba informal traders from word 11 no word 17 trying to share the feedback ipuma uku survey results with the aim to actually share ama challenges afumaneka by informal traders.
Umnumzana Edward Kabodogo, ngowenhlanganiso ye Vendors Initiative for Social and Economic Transformation. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Inyo's Day, it is Zululeskukula, Ucyclone Ana, lichi abantu abangena kumakhulu lamakhulu, bengelanda ozokuhlala eChimanimani, enyanga lasePuhera, ngemva kokutiliza imizi, amapoloho kanye lezikolo. Izim Life, iti amapolisa kobulawayo abophe abesilisa abahlanu abahlala eApa Range Mall abetheswa icala lokubulala isela abalihlasele ngesikhathi lizama ukugqekeza kwenye indlu ebusuku ngolwesithathu. I-Chronicle ithi iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kanye lezemfundo sezilungiselele ukuvulwa kwezikolo. Osaphethe isikhundla sikamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ubikwa elakho ukwazisa namuhla ukuthi izikolo zizavulwa nini. Sogu isikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani abasakazi nabalaleli? Yes, siyabonga indaba zenu Studio 7. Mina into engicelayo bengicela ukuthi amabandla ezombusazwe kela kithi eMandebeleni bengicela ukuthi babambane. Bazibuza ukuthi njengoba sizinkokheli okwenza sihluleke ukubambana ikuyini? Ingabe umuntu usebenza ufuna ukusuthisa isisu sakhe noma ufuna ukusebenzela noma ufuna ubukhulu ufuna udumo? Kodwa into ebalulekileyo ukuthi eqinisweni abantu bakithi babambane amabandla ezombusazwe, ngoba mina ngokubona kwami akunaso, asikho isidingo sokuthi bengabambani, ngoba ukukhala sikhala ngesikhalo esifanayo singabantu besintwini. Ungaphuma uqonde eMpumalanga eNtshonalanga sikhala ngesikhalo esifanayo. So besicela ukuthi babambane abantu bakithi, bafunde ukuthandana. Singabambani ngoba sokunomuntu weHararo sibambanisayo. Asibambaneni thina sodwa, sithandaneni thina sodwa, ngoba uhlupho olukuwe luhlupho lukimi njengomuntu wesintwini. Lihlulwa yini ukuthi lingabantu besintwini libambane lingabakhokheli? Yini into elihlulayo? Yini into elenza ukuthi lingakwazi ukukhulumisana ukuthi hayi asibambaneni ngoba sinohlupho oluyi-one sisonke? Ngiyabonga.
Kumulani lonke mhlabesho nakasikhuluma ngaphathi zamanje sithi sibabelizwe khuluma izindlela zokubumba ilizwe sikhulume ngamadishini lamadanguza ezinjani lemigwaqo. Nasi izinto eziqakathekileyo, imigwaqo yamadishini, iindlela zokuthi abantu besebenze bedle, yize sithi khuluma ngazo. Njalo izanu esizakhuluma ngayo yilokhu. Izanu idiliza amatshe abantu ababulawa yiyo. Ukuthi wadiliza ngandlela bani, yikho efanele isichazisele khona. Ngoba siyabe sizama ukuzilungisela ukuthi sipholise inhliziyo ukuba sesiyakhile amatshe ethu ezikumbuzo asebhalakho. Ngendlela yokuthi abantu bafa babebaningi kakhulu, siyabazi abo singabakhuluma mpela ukuthi mangaye akhula sinciphezelo, sizama ukuzilungisela indawo yethu. Sicela izanu nje icwane lalokhu, asiyilwisi. Angilani layo izanu, mina ngifuna ukuthi silungise ilizwe lesibhakho ukuze abantu bonke bephile kahle, abantu begcwala amaganga begcwaleni. Ngicela sibangilizwe, khuluma ngendlela zokusebenza lelizwe ukuthi la ilizwe mangalikhululeka sizavula ama-regations, sivula abantu abayi-20, 10, 10 belungisa ama-regations, sivule imigwaqo ilungi ibe mihle. Hayi konke lokhu idrobho libonakala, intuthu ziyathunga zithunge. Ngiyakubongela sibongelizwe, ngiyacela kuwe gabuzame khonokhu noma ungaphumi, kodwa thina siyabe sikhuluma ngawo ngoba ngosenhliziyweni yethu. Siyabonga.
Linjani lonke basakazi bakaStudio 7 lamaZimbabwe wonke. Mina ngithanda ukuthi ama-by-election lawa abuyayo ngomatshi lawa abantu babeke ilihle libanzi kuwo. Mina ngilasiqiniseko sezekhi ukuthi zekhi zafa yaqhuba ukhetho olulungileyo eZimbabwe lapha, ngoba uzekhi ngumntana ezanu PF ayizimelanga izekhi, liqiniso lelo. Ezilonke kulowo mama lwana obomvulwana uthi igumba yena lwana, akulanto ezahamba kuhle khona phana kuzekhi, ngoba lwana umama lwana siyamesaba eZimbabwe. Ngumama esithi nxa simkhangele emapikitsheni sizwe inwele zethu zisukuma sisesaba, ngoba ugango okunye okumangalisayo yena lwana umama yena lwa. Ezilonke ekhona khona phana kuzekhi akulanto ezakwenzakala. Ukhetho lolu olwama-by election balutshontshe kudala, balubiza nje sebekwazi ukuthi sebeqedile ngakho, impumela sebelayo. Bazawina ngoba vele izekhi ingurefuli osekela izanu PF nothabanye abantu. So ngiyacela ukuthi ama-opposition kuqapheleni kakhulu khona okho kuyinto. Singatsho sithi sizawina, kodwa ekugcineni sebe sifake imkhono ekhanda, sihlaba umkhosi, sebehlezi ephalamende abezanu izihlalo abazinike zona bengavotelwanga ngabantu. Umama lwana uthi gumba ugangile lwa. Izekhi ro ngokumangalisayo kakudilizwa izekhi, kudilizwa imithetho, kuqalisa izinto ezintsha ukuze sibe lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe. Ezilonke kulezi zekhi kuyabo lokho kusala kulokho kubusa izanu nabomnankagwa nabotshiwenke abantu abagangileyo.
Salubonani mthwakazi omuhle, salubonani basakazi beStudio 7. Nginelami igama ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukubongela iqembu lethu elitsha i-CCC ekhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa kanye nenkokheli zakhona zonke. Bathethe isinqumo esihle kakhulu esisibonga kakhulu ukuthi bephume betshiyane laleli gama lethi MDC, ngoba kade selimotshakele, kade selibanjwe izandla ezilemkenke, izandla ezingcolileyo, izandla ezingalunganga, ngoba wonke umuntu besedlalela kilo. Ama-CIO ebesezezela umathanda esebenzisana nabothokozani Khupho, Douglas Monzora, oMorgan Komiti. Siyabonga ukuthi bathethe isinqumo esi-right ngesikhathi esi-right. Usiyafika unyaka ka-2023 liyabe selihambile wonke amakhona ezwe lakithi. Siyabonga kakhulu, ngathi bengalubambisisa bekwazi ukunqoba ngalo 2023, and nginayo nalo ithemba lokuthi kuzokwenzeka ngo-2023. Ngithanda nje ukuthi kuzakhamizi zaseZimbabwe ezilonge uzazi uyisakhamizi zaseZimbabwe, hamba ekhaya ufike urejiste ukuvota, ukubana uma kufika i-election ka-2023 asambeni ngobuningi bethu, ngoba indawo lezi esicatsha yizwe lezi emazweni abanye abantu uphile kanzima. Uma singalungisa izwe lakithi libe lihle, sikwazi ukuphila ngcono, impilo ingaguquka lathi, sikwazi ukuhlala emakhaya siphile njengabanye abantu abaphila kulesezweni lakubo. Hayi, siyabonga kakhulu, siyabonga ngathi yonke into ingahamba kahle.
Salubonani, msakazi omkhulu, msakazi wabantu, msakazi weStudio 7. Siyalibingelela lonke abasakazi bonke nabaphathi bonke bomsakazi. Siyabonga kakhulu kusetshenziswa izindaba ezimnandi, eziyiqiniso. Singabalandela abakhulu kakhulu bomsakazi weStudio 7, uNkosinathi Ndebele, Hillbro. Ngizothanda ukukhuluma-ke ngendaba leka Julius Malema. Mina ngibona ngani right akasiphiki or akasikhafuli. Into ayikhulumayo ngicabanga ukuthi right. Ama-South Africans nawo ngabantu ngama-Africans, singakhohlwa khonokho, and futhi semzini wabo. Kumele nabo basebenze, kumele nabo basebenze. Let's share uright malanga noma-ke kunzima kithi, ngoba iningi lethu silapho kuma-restaurants, kuma-security. Imisebenzi le lula silapho njengabantu basekhaya. So angimsoli kangako ujuju, kumele nabo besebenze phela basebakubo. So ngicela sengamthatha i-wrong ukuthi indaba yakithi inzima kakhulu, but lesop one day kuzolunga. Umlimi uzaseza imithandazo yethu nathi sibuyele kithi, siyesebenza sikhululekile, sisebenzele ekhaya. Ukusisela bonke lo bezanuphilo sekuphelile, lesop one day kuzolunga. Uzolunga. Siyabonga Msakazo Studio 7, libe rat lonke mazibapha amahle, maNdebele amahle. Ngiyalithanda kakhulu, siyalithanda kakhulu.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi umnotho weMelika ukhule ngesilinganiso bhose sokuyisithupha ekhulwini, i-5.7% nyakenye, okungokwakuqala ukuthi udlondlobale ngalindlela kusukela ngomnyaka ka-1984. Umsakazo munye uthi eleMalawi selifake indawo ezihlaselwe isikhukhula se-Cyclone Ana esimeni sengozi, i-national disaster, ngemva kokuba leli zulu libulale abantu abangamajumi phose amabili 19. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzakhetha umuntu wesifazana onsundu ukuba ngomunye wabahluleli bedale le-Supreme Court. Lokhu kuzaba ngokwakuqala embalini yeMelika ukuthi kube lo mahluleli wesifazana omnyama kulumthethwandaba. UBiden wazise ngenjongo yakhe izolo ngemva kokuthiya umsebenzi komunye umahluli, uJustice Stephen Breyer, obesele minyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyangalombili lantathu 83 njalo, obesephethe isikhundla lesi okweminyaka phose engamachumi amathathu. Ube ngomunye wabahluleli balinkantolo abeyamele kuhlangothi lwebandla lamademocrats. Umthethwandaba lo ulabahluleli abayisishiyagalolunye. Abayisithupha babo bayamele kuhlangothi lwamarepublicans. UBiden wayevele ethembisile ngesikhathi ekhankasela ukhetho nyakenye ukuthi uzakhetha owesifazana onsundu abe ngumahluleli walinkantolo kungaba lethuba. Uthembise izolo ukuthi uzakhetha umuntu olesithunzi, ohloniphekayo njalo owaziyo umsebenzi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Rafael Mthombeni.
Mbona ngathi ulungile, mbona ngathi usendimeni yakhe eyokuthi agcwalise lesi sifiso, lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labomama lapha, amadoda akhona abaqeqetshileyo abakhwalifayayo ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapha. Lapho kangimsoli sibili, ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo. Ngoba kwesinye isikhathi thina abantu abamnyama kwesisikhathi bangathi basikhangelela phansi ukungathi asingeke senze lutho lanxa sibalile sifundile siqeqetshile kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama kodwa ke nxa esenza njalo mbona ngathi sibili kwenza kuhle kuzaba lalokho okuthiwa yibalance phezulu lapha ukhona lo ndoda omnyama kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi insuku lokwenza kwakhe sikukhangele
kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa imithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobunengi kukhetho oluzayo lanxa nje bekulokukhonona konke lokho
siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha eAmerica yibo ababreaker ivote leyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi. Ora ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi ba bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa usesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so mbona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama Obama laye wayachatshiswa ngabantu abamnyama ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote lokho esithi swing vote ukuthi khona bona bangasukuma bayevota vele kawuphumeleli lowo ngazokuyombani ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabuka nephakathi ekukhangeleni izinto lezi bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelela ukuthi kumele wenze maye akushiphanga njengakhona lokhu mina ukubona kwami ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye lo-Obama laye kwabanjalo wehlule ukugcwalisa babesithi uyehlule ukugcwalisa izifiso zabantu kodwa mna mbona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu babasendaweni eziningi eziqakathekileyo mbona ngathi lakhathi ezinjengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court wenza into elungileyo kakhulu akungezake kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo kufanele ukuthi bahlale belokhe belwisa ukuthi bavote bavotele izinto zabo asithi thina wona lo mthetho wama-Republicans owokuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote ama-Republicans phela bangezake abamise ukuthi kalezi livotelani indaba lisiye elayinini lisiyavota abangezake bakwenze kona lokho njalo yena uBiden angiboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona yikho engikubonayo kona lokhu ba mina nxa bengingathola isikhathi bengingaba-encouraja bona abantu abamnyama labo ukuthi hhayi sukumani libambane liqhubekele phambili loba kule mthetho yona leyo lifuqanelayo lisiya phambili
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili kulabasekeli bebandla likamnumzana Nelson Chamisa eleCitizens Coalition for Change abane ababikwa bebotshelwe ukugqoka izikipa zaleli bandla izolo. ugantsha lukahulumende olubona ngezamanani olwezimstats luthi isilinganiso seinflation siyehla kodwa inengi likhala ngokudula kwezinto. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha owesifazana onsundu okwakuqala embalini yaleli lizwe ukuba ngomunye wabahluleli bomthethwandaba weSupreme Court. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na eyami impela sonto isiqalisile. Yimi uNtungamile Nkomo.